sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member pese kodwa abavumelana lezanu PF lamapolitics zezanu PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulize ukuthi basekele kumbe bavotele izanu PF sokutshengisela sobala ukuthi izanu PF inganqoba ukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni
ukungabi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo
ye amabandla aphikisayo anjengabo TCC lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu oyedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka kubani laphana ngifaka kubani akulanto ethiwa yona i-democracy umbuso wentlantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli okwesibili kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelani sesikhangela siqathanisa nezanu PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana okwesithathu nxa sengikhuluma ngebandla le-TCC mina ngizaphinda lokho engihlala ngukukhuluma njalo ukuthi umnumzane uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakele si-TCC abakwazi imfumbo edlalwayo mina ngiyayazi kahle imfumbo edlalwa koChamisa ukuthi umnumzane uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho kodwa bona babhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlakokungacokuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngo-August 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eserbia ngo-2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala e-Egypt lento eyenzakala eSudan lakubosiriya yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi umnumzane uChamisa ekhona phana uyakwazi ngenhliziyo enhliziyweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho so bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama-protest ukhetho abalufunayo ukhetho lwamalunga edale ephalamende kodwa nxa sokufika kolukamongameli abalisa ngibuza abantu abazabe sebegcwele ezitridini betshisa amabuilding ezitridini igovernment ibesithumele amasosha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzane uChamisa la esengena laphana usengena laphana la esesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadiziwe so yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho kufoget abantu besisisi abalandaba lakho.